sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 Ntulikazi 2019 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi umabhalane wedolobho lakwaBulawayo uMnumzana Christopher Dube oxotshwe ngobambe isikhundla sikameya kumele abuyele emsebenzini. Kukhuphuka intengo yamafutha ezimota. Iqembu leZimbabwe Netball linqotshwa ngele-Australia.
Iwinile 73-37. I-Australia hayi batshengisele sele ukuthi zintshantshu. Badlala inde basebenzise iadvantage yabo iwuthini bona bade
zithole nzima intathele izindaba kwele Zimbabwe.
Kusukela kuJanuwari silama incident afika 20 lapho intathele izindaba zidlukuluzwa ngabantu abamthetho njengamapholisa.
Inyamazana zithwalise nzima abantu emaphandleni kwele Zimbabwe. Lingakhuthwa luhlelo liphuma lendaba litshona lendaba kanye lezabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi umnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakwaBulawayo kumele abuyele emsebenzini. Ibandla leli lethule umbiko lo namuhla kulandela ukuxotshwa umsebenzi kukaDube okwenziwe ngumnumzana Dinashe Kambarami obambe isikhundla sikameya umnumzana Solomon Mguni okukhefu kwele South Africa. I-MDC ithi kumele kulandelwe isisekelo sombuso wedolobho leli lamanye ekumiseni umsebenzi izisebenzi zikakhansili. Ibandla leli lithi uDube kumele athoniswe amacala awetheswa nguKambarami labanye bakhe ngendlela esemthethweni. UDube ubetshaya phansi ngenduku esithi kayindawo ngoba uxotshwe ongekho emthethweni. Ngasenelisanga ukuxoxa laye kanye neziphathamandla zebandla le-MDC ngodaba lolu. Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi iZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimota. I-ZBC ithi intengo yamafutha epetulo isikhuphuke isuka ku-$5.26 yafika ku-$6.10. Amafutha edizili abethengiswa nge-$5.07 asethengiswa okwamanje nge-$5.84. Amafutha ezimota ayasilela kwele Zimbabwe kulandela ungatholakali kwedola leMelika lokuwathenga kwamanye amazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyona le inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osekubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokhu kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zisithi zizatshengisela uhulumende engekela ukuzengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Unobhala jikelele weZCTU uMnumzana Japhet Moyo uthi basaxoxisana lezinye inhlanganiso abasebenza lazo ngodaba lokutshengisela.
Kunjalo sebekukhumile ukuthi sokuyafaneleke sitshengisele. Kungaba nje mhlaka 22 nganye namhlaka 23 kukhona okusaseleyo ukuthi sikubambanise ukuze siphumele phandle ke sazi isiZulu ukuthi asisekele. Sile nhlanganiso ezithize esisebenza lazo esithanda ukuthi nje izisebenzi zonke ziphathise kulala phakade singakaze sifinyelele khona. Yikho sisakhulumisana labo bonke nje abasebenzayo kunhlangothi ezithize ikakhulu abangekho ngaphansi kwenhlanganiso ye-ZCTU.
Ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka inhlanganiso ye-ZCTU ize iqoqe ukutshengisela kwaba lengxabangxoza. Kathe sikuyini eliza kwenza ukubona ukuthi kwenzakala okwenzakala kuqala, njalo siyasizwe lo hulumende eqonqosela ukuthi abantu bengavela betshengisele kumbe kube lodlakela bazabotshwa.
Besivele sihlezi sibotshwa iminyaka engamashumi amabili edlulileyo sezintolongweni. Hayi ukubotshwa nje sisa ilungelo lethu akusesabisi. Okwenzakala ekuqaleni komnyaka kumaZimbabweni amaningi kumbe kuZulu kuyazakala okwamanje ukuthi kwabangelwa ngubani. Iminyaka yonke nje lokho kwaba nenhlanganiso yezisebenzi besivele sisenza ama-demonstrations ngokuthula, sisenza ama-processions ngokuthula, sisenza ama-strikes ngokuthula. Sikhangele ukuthi amapholisa yibo kufanele bebakhangele-ke banabo bantu-ke abangenela imithimba engasiyo yabo besenzela nje ukungcolisa amagama abanye.
Khathese lingathi yiso isizathu esiqinileyo sokutshengisela kuyini?
Ubuyanga isisizathu esikhulu, ubuyanga, indlala ezindlini.
Lowo ngumnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele we-ZCTU. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Kulentethele izindaba ezidlula amajuma amabili ezibothwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni wokulimukisa intatheli izindaba ngezemithetho lokuzivikela oqoqo yinhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe owenzelwe koBulawayo. Intatheli izindaba bezifundiswa ngemithetho ebalisa i-Broadcasting Services Act, Interception of Communication Act, Official Secrets Act, Access to Information and Protection of Privacy Act, le Criminal Law Codification and Reform Act. Igqwetha leMisa Zimbabwe umnumzana uQakwashe Hobe uthi zinengi intatheli izindaba ezihlukunyezwe nguhulumende kusukela ngoZibandlela kusiyafika namuhla.
Ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba lokhe kukhona njengenhlanganiso ekhangelele lezi zinto. Sinanzelela ukuthi ngo-2019 kusukela ku-January silama incident afika 20 lapho intatheli izindaba zihlukuluzwa ngabantu abamthetho njengamapholisa kumbe ama-members e-army njengasakubona ngo-January.
Uhobe uphinde wachasisa kabanzi ngemfundiso abayethulela intatheli izindaba.
Lamhla besilapha ukuthi sikhulumisane le intatheli izindaba ngokwenzakalayo nxa intatheli izindaba zibizwe ngamapholisa kumbe nxa zihlangana lamapholisa emsebenzini wabo. Isikhathi eziningi siyakwazi ukuthi eZimbabwe kumbe elizweni lethu leli amapholisa abonakala eyizitha kubantu abasebenza ukuthatha indaba kumbe intatheli izindaba. Besilapho ukuthi sikhulume ngokuthi amalungelo intatheli izindaba alawo yiwaphi, njalo kwenziwani nxa intatheli izindaba sithi zibizelwe ku-police station ukuthi zizokhulumisana namapholisa afuna ngendaba abazibhalayo.
Umnumzana Barnabas Masimba, umgcini sihlalo weMisa Zimbabwe koBulawayo, uthi imfundiso abayithole namuhla ibachiye besuthisekile ngokumele bakwenze lobanje ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kubhahile elizweni.
Hayi, sifunde kakhulu especially entweni zomthetho lezo ukuthi sibe kwazi ukuthi ukuze sibe safe kumele senze njani, siziphathe njani njengama-journalists, sibe wazi umthetho ukuthi osibopha yiwuphi njalo usibopha njani ngapi.
Intatheli izindaba yakoBulawayo unkosazana Andile Chuma uthi bafundiswe ngokusebenzisa inhlelo zokuzivikela. Uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kumele kuphele.
Sifundile njengabo intatheli izindaba kumana kumele sifunde ukusebenzisa inhlelo eziningi ezilungisiweyo ukuthi zisivikele xa siphatha umsebenzi wethu ebulenjini nanxa sithumelana imibiko etshiyeneyo.
Intatheli izindaba zikhuthazwe ukuthi nxa zisebunzimeni kumele zibike eMisa Zimbabwe ukuze zithole usizo lwamagqwetha ngesikhathi beqala ukungena engozini kumbe bebotshwa ngamapolisa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Sizwe okwamanje ezivela emaphandleni silontukameli Nkomo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yekudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntukameli Nkomo. Namhlanje sisebhinga lapho esikeza libikela khona ngolwesibili ngendwangu ezigqekeza ezindlini zintyontsha ukudla. Kodwa namuhla sixoxa ngenyamazana eziyingozi ezihlala zibulala abantu kulumango. Silomgcine sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mdawini.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Akusichazisele ngenyamazana lezi, yiziphi kahle kahle?
Inyamazana esizibulela abantu eBinga ezidume kakhulu izintathu, ulengwenya, imvubu lendlovu. Endi ungakhangela kathesi eBinga singaziphila ngomfula uZambezi. Yikho sihlala abantu bedibana lengwenya lakanye lemvubu. Indlovu yizo esezilanda abantu emzini yabo.
Vanga kasebefile lonyaka.
Lonyaka kuma records nxa sikhangela ukuthi sacina ukukhangela ama records athiwa ngama official records epolice ngo February silungisa ukuthiwa ipositive paper sehambise kupark. Ngaleso sikhathi kwakufe oyedwa, kwakufe ababili, sorry. Omunye wayebulawe yingwenya, omunye bulawe yindlovu. Kodwa nxa sikhangele sibuyele emuva yakhangela ukuthi ngomnyaka odlulelo oka-2018 abantu ababhalwa phansi ipolisi ukuthi wabulewe izinyamazana nabantu abangu-7. Kodwa ngaphandle kokubulala abantu baningi kakhulu ababulalelwe imizi, amasimu lokunye okutshiyeneyo.
Abezendle bona batheni nxa likhulumisana labo?
Sababhalela i-position paper abantu bezimpact ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani udaba lolu. Ngenxa yokuthi kule mule ezazibuye ku-association yethu besithi bacela uncedo ukuthi ngababona basesifuna ukuhambisa izimpact e-court besithi bafuna ukuthi bedinge ukuthi ayi-compensation. Sasesithi singakafiki lapho ahlale phansi labe park sibonisane ukuthi kungalungiswa njani i-problem singabantu bengakaqashi ukuhamba ema-court. So salungisa ukuthiwa i-position paper le esehambisa e-park. So since ngo-February abakasiphenduli. So i-problem esesilayo ukuthi nathifuna ukukhulumisana labo kodwa bona abakhani abasizwa.
Ukhuluma ngendlovu, imvubu lengwenya. Yebo, ingwenya zihlasela ikakhulu nxa abantu bethiya. Imvubu zona zihlasela nxa sokutheni?
Abantu nxa bethiya bahle, so amabhothi ayesewathi ngamakhanuni okuncane lokhuyana abaye bengena emanzini. Kumele bengene phakathi beyofaka amanethi abo. So izona imvubu ziyandisa ukuthi ziyatshaya kuyibhothi lokhuyana umuntu ewele emanzini ibisinjani ibisimbulala. So yiproblem enkulu. Ngakhanyela ukuthi ngaphandle kokuthiya abaningi eBinga basakha amanzi emfuleni. Ngoba amanzi lawa impompi kakabi maningi kakhulu ukuthi efike ebantwini bonke. And ngokunye futhi njengeassociation esakukhulumisanayo labezini ukuthi sanifakelani abantu amanzi. Ngoba khonokho abantu bahambe bedinga amanzi besiyawatsha emfuleni besiyathiya behlangane lezinyamazana zona lezi.
Nxa ingambulala umuntu imvubu iyenzani, iyamudla?
Hayi imvuku ayidli eyandisa ukudla ingwenya imvuku iyaphonga kwesinskathi ngalonyama iyaphonga uluma ikuqume kwesinskathi iyaphonga uchayela ibhodi ucwile uyakhanya into abaningi abayabe bebulewe izimvuku abanye bayabe bebulewe ngokugalula uyakubulalela ibhodi lakho iphinde nxa ingakulumanga kwesinskathi yagcina ukugaluleni.
Ungaphosela ukugcina sibanda mhlawumbe kugatsha lwezendle.
Thina esikucela ukuthi izimpacts zangathina siyayiqala njengezakhamizi zababhalela kuhle kuhle cela besiphendule sihlale phansi sibonisane yenze ama-awareness campaign zenze ama-tool kits sibonisane ukuthi compensation yabantu ababefele ilungiswa njani.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sibanda siyabonga.
Ngibongile kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye Binga District Residents Association umnumzana Elias Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisa yo nguntunga milinkoma
ngukama
siyabo kakhulu ke jahilidala ntunga milinkomo sike sibone ke okwamanje soke isikhathi sehlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Linga litshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lwezisebenzi eZCTU esigabeni seSouthern Region. Sizwa kuthiwa iZCTU iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ukuthi kuhambe njani. Ungasitshela ukuthi uhamba njani kwathi?
Kweli kuliqiniso ukuthi iZCTU yinhlanganiso ethi nxa isenza ama-decisions ayizenzele. Bayakholwa kuloko kuthiwa i-consultative approach ukuthi kaluzi abantu bathini ukusenza i-decisions. Sikhuluma ngeZCTU ibhizi iyaqoqa abantu ngokuthiyana kwama-regions, ngokuthiyana kwama-districts ukuthi izimbono yabantu ikakhulu isizwa ngani. Zinengi into ezikhulunywa kathesi ukuthi right siyananzelela ukhathesi intengo zezinto ziyaqansa suku zonke khonokho sifuna ukuthi zona izisebenzi zibona njani. Sinanzelela njalo ukuthi iholo labantu kathesi liphansi yimbono eyizwayo leyo esuke ebantwini. Sinanzelela njalo phezu kwalokho kule ndaba leyi ethe kumiswa ngapho ukuthi kungasasebenzi imali zemzini esingathina yi-multi-currency. Kule nhlupho ezingathi abahlangane lazo impahla ezinye ngathi ezishota ezinye ezikhona into engawuthi siphansi kakhulu. So iZCTU izama ukukonsulta abantu ukuthi pho nxa kunjalo senzeni. So ke ngikhuluma kanje ngile qiniso lokuthi pho sesizafika ekucini kwalokho and ngiyakukhola ukuthi masinya i-general council izahlala isinikiwe ifani njalo sile ndaba vele ezinye ezingakapheli esizaziyo indaba lezo ukuthi nxa ungasebenzi RTGS italiyana imali 2% leyana ethathwa nguhulumeni abantu vele abala mali leya ndaba ilo kuyindaba emqoka esegudwini lawo ngenye ukukonsulta ngayo ukuthi njengoba silo uhulumente ongathi kalaleli senzeni sincedisane njani la. So ke yinto zonke lezi ezibanjwayo ukuthi abantu babungeyi-decision babone ukuthi baqhubeka njani ngalolu hlupho esifakiwayo.
Sizwa kuthiwa okunye okungaphuma yikutshengisela, kuliqiniso na?
Leyo liqiniso ngoba ukutshengisela kuyindlela yokukhulumisana lalo ofuna ukukhulumisana laye. Ngoba umuntu ungathi asihambe etafuleni sikhulumisane, ubona ngathi uyadonta uye etafuleni. I-constitution yeZimbabwe iyasivumela ukuthi ukuze lowo muntu ananzele ukuthi hayi phela into le esithi siye etafuleni asiyo nto yabakhokeli mbi-leadership kuphela, into ezisebenzi sonke. Njengoba kuhambe izisebenzi iyaphuma ukuthi hayi bancedisane lokuthungamela ukuthi asihambeni esitaradeni sitshengisele ukwenzela ukuthi lo ohulumenze sikhuluma laye akwazi ukuthi laba abantu abahlambe etafuleni aso-leadership kodwa ngabantu. So ke leyo ngenye indlela yakhona engenzakala and akulanto embi abantu babesebenzisa semthethweni okufanele bayenze ngoba sebedibeke kakhulu khanya ngathi ngela muntu obancedisayo.
Manje nxa lina khonapha liqoqa likhuluma lezisebenzi ngodaba lonalolo okuphuma kakhulu okumqoka kukhanya kuyini ukuthi abantu bakhanya bekufuna ukuthi kwenziwe?
Well abantu bale mbono emnene abantu bazondile khona utshengisela kukhona ukuthi abantu bazihlalele ngekhaya bengayemsebenzini konke kukhona soke sokuzananzela ukuthi phakathi kwalokho kubili ikuba kungasebenza kumbe njalo kusebenze konke kungathi hayi leyi viki asizihlaleli ngekhaya nga ungabona kungela kungabale i-reaction engxenyini iviki elandelayo asithengiseleni so uyakuhlala sewuzele ukubonda ikuba kuzabhuda kodwa izenendo zombili zikhanya ziphuma egcekeni indaba ye-dialogue la ikhona kodwa siyayibona ukuthi isiyindaba esingathi sidonse kakhulu uhulumente engalaleli into ebeyokuqala ebikhanyelwe ngabantu ukuthi bethi hayi bantu asikhulumisaneni lo hulumente ke sithole indlela yokuthi sibone siphuma njani kodwa leyo khanya ngathi ayenzakali so abantu bethi hayi ama-options abanye angasincedisa yi ukuzihlalela ngekhaya lokuthi ayi-stay away kumbe kutshengisela emgwaqweni so yizinto ezikhanyele ukuthi zonke lezo zingenzakala
lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU e-Southern Region ebesiqoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lilaka.
Siyabonga kakhulu-ke Chris Gande. Sike siboneke ukuthi namhlanje usithandekile mhlanga osiphatheleni kwezabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Barbara Thanyanyiwa ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCommercial Workers Union. Sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana abasebenzayo ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika.
Izisebenzi azisakwazi ukuthi zenze njani. Uyakhumbula ukuthi i-monetary policy ekamsibinile yabuya ikhipha i-US dollar i-replace ye-RTGS. Abanye amakhampani zebesekalisukunika abantu ama-US dollars sebabuyelile kuyabanika i-Zim dollar and i-Zim dollar yangikhona kayirethwanga. Ayizange ifakwe ibhenki i-rating yakhona e-bank rate bapho ngokubuyela kubhondi ira leyana. Imali ezazingama-US dollar ama-pensions ezisebenzayo ngama-US dollar atshintshwa aba ngamabhondi lokho and engarethwanga njalo okutho ukuthi khona lanxa sisemsebenzini sidubeka sizakhontinua silokho sidubeka la sesiritayile yikho okunye okubuhle.
Sesikhangela ugatsha lwakho lwabesifazana kuyini elikunanzelelayo okwehlukileyo okubakhathazayo kulabanye?
Ubuhle bakhona ukuthi yimela omama abasebenzayo njalo ngimela omama kugatsha lwe-Commercial Workers Union ngingu-president ongumama. Ama-issues abomama affecta omama maningi kakhulu ngoba you find ukuthi umama nguye omele abone ukuthi khona eziko kufakwe into yokupheka, nguye omele abone ukuthi abantwana badlile, nguye omele abone ukuthi abantwana bagezile, yonke into ikhona lanxa ubaba uyabe khona. And sinxa sinanzelela ukuthi silabomama abangelabo baba ezindlini esithi ngama-single parents, so uyathola ukuthi khona ukuwoma kwezinto lokhu kuwe kubomama. Xa kusenziwa amabhajeti into ezingama-sanitary towels akufakwa kumabhajeti ngoba bakuthathe ezithi into ezingelamsebenzi. So kathi singakhangela ama-sanitary pads ukuthi adura njani. Mina nginje ngisebenza angikwanisi ukuthi ngiwathenge. Mina bantwana ngabantu bazala ababili, mina owesithathu osokufika nzima ukuthi ngenyanga ngikwanise ukuthi ngiyithenge okukwana thina sonke sobathathu. Njalo ungakhangela kathesi akunamagesi, siyakwanisa ukuhlala ingxe ama-hours ayi-16 singelamagesi. Nxa singelamagesi kumele usebenzise inkuni kumbe igasi okuyikuthi kuna omele adinga inkuni lezo ngumuntu ongumama ngoba nguyomele abona ukuthi kuphekiwe. Sithola abantu omama especially abasebenza emadorobheni bethwala nzima ngapha bayabe besebenza gadala lemsebenzini bengatholi lutho, bengatshayisa sebehambe ezindlini, akula nkuni, akula manzi. Njengawakhangela indawo yakoBulawayo sesinamalanga adlula 10 singela manzi, okuyinto edalisayo kakhulu ukuthi omama sitholakala sidubeka nxa esehambe uyadinga inkuni, umele ahambe edinga manzi ngapha uyabe ediniwe. So sibona ukuthi omama bayathola nzima kakhulu ama basic commodities ezitolo asathengeki into ezinjengabothikela into ezinjengabompuphu into ezinjengabonyama vele inyama asisayazi abantu abanezisebenzi eziningi vele abasakwazi ukuthi inyama yiziyini kungathi uyazama ukuthenga amatemba itemba lakhona kalithengeki honestly impilo esesiyiphila kathi ezinjengezisebenzi isifanana naleyo izayithiwa ngeyezibhonda ama-destitute standazile workers are now destitute.
Ugatsha lweni lwabesifazana lalo liyaxhasa umbono we-ZCT ukuthi kutshengisele.
Yes, siyawuxhasa kakhulu ngoba umbono lowo ulethwa yi-ZCTU waphuma kudale okuthiwa yi-General Council okuyiyo eyenza ama-decisions abamba izisebenzi. Thina njengabomama nathi siyahlala kuleyo nhlanganiso kuthiwa yi-General Council. Nxa kusenziwa ama-decisions lathi sabe sikhona siyabe sincedisana labo lathi sesasiphusha ukuthi no into sezinzima kakhulu ake siboneni ukuthi singayenza something njengezisebenzi ngoba sesidiniwe akusathuleki lapho eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Barbara Tanyanyiwa okhokhela ugatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCommercial Workers Union. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa. Kwezemidlalo iqembu leZimbabwe Netball namhla linqotshwe ngele-Australia 73-37 emdlalweni wenkezo ye-Vitality World Cup odlalelwe eLiverpool kweleBhilitane. Akade besenkundleni okudlalelwe khona bathi lidlizamile kakhulu iqembu leZimbabwe ebelithwaliswe nzima ngele-Australia eliyilo elibambe okwamanje inkezo ye-World Cup. Ake sizwe umnumzana Elvis Ncube exoxa ngodaba lolu.
I-Australia team engu-number one emhlabeni nje kulandela umdlalo we-netball. Nxa siyibhekele futhi ukuthi yiyo esile-record number yokuwina i-World Cup kwedlula amazwe wonke nje emhlabeni jikelele. So singakutsho ukuthi umdlalo wankhonapho ungakube lula kakhulu kumantombazana ethu. Kodwa hhayi adlalile sibili amantombazana loba sishiwe nje ngoba sidliwe iwinile 73-37. I-Australia hhayi batshengisele sile ukuthi zintshantshu badlala inde basebenzise i-advantage yabo iwuthi bona bade amantombazana ethu agijima sibili afast energy balayo bezama sibili ukubreak amasinda bezama sibili ukuthi begijime besebenzisa i-energy bebreak begijime kodwa hhayi i-Australia i-defense yabo ibakhulele ngobude 1-2 le-experience kokutshengiseleyo ukuthi hhayi umdlalo obojwaleyo kakhulu.
Ye, singathi okulandelayo kwini?
Next game sidlala Northern Ireland. Lapho-ke sikhangelele ukuthi amantombazana azanqoba. Ngiyakwazi ukuthi bangu-number 7 kodwa hhayi thembile sibili ukuthi ngendlela e-energy abatshengisa ngayo ukudlala amantombazana ethu angane ngakunqoba ngoba igame yabo ye-Northern Ireland bedlala e-Sri Lanka abatshengisele ukwazi intshantshu njengalokho sikuhlanela kolamhle kwe-Australia.
Ungasitshela-ke ngama-points.
I-Australia yekhokhelayo ngoba yes la 2 wins kulandele iZimbabwe ile 1 win and then kulandele le iNorthern Ireland zokugcina iSri Lanka. IZimbabwe ile chance enkulu kakhulu yokuqhubekela phambili ngoba if iSri Lanka ingadliwa iZimbabwe laye ilobe ngazidliwe iNorthern Ireland iyaqhubekela phambili ngoba kufuneka ama-team ayi-3 ku-group each group.
U-Elvis Mpofu ngomunye wabaqondisi benhlanganiso ye-Warriors Club sixoxe laye ese-Manchester kweleBhilitane.
Come on, Sondela Mumondia, Istabopis Nandamate, Sondela Ntokazi,
Nege, ingoma yekimbongi, ulikwa, kanqube, singakuhlukani wathi sikhangele ebesikhokhela namhlanje. Ibandla le-MTC lithi umabhalane wedolobha lakwaBulawayo uMnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini. Kukhuphuka intengo yamafutha ezimota. Iqembu leZimbabwe Netball linqotshwa ngele-Australia. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube.